sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuMfumfu 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Sokuclouded kathesi because nge-situation yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu is now unemployed, self-employed, okuthi ungathiwa hayi laphana kule mali wonke umuntu yangena sokusiba yi-crowded market.
Bathole nzima uMalaija bathola impahla kule South Africa bezihambisa eZimbabwe.
Ngabe i-budget abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemigwaqo, imigwaqo ye-March North, especially umgwaqo wenkayi lomgwaqo we-Vic Falls.
Abamele uhulumende ledala lephalamende bathi kunenge okumele kwenziwe ngomnyaka ka-2025 ukuze kuthuthukiswe isabelo seMathebelele North. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bathole nzima uMalaija bathola impahla kwele South Africa bezihambisa eZimbabwe. Bathi sebebaningi kakhulu abenza ibhizimusi leli okwenza ukuba bengatholi inzuzo ekhanyayo. Dr. Lomnumzana Bekezela Ngoma, omunye wabathola impahla ejiyeneyo.
I am a qualified finance person, but don't asasebenzi yodo ose pila njengoku dopa dopa njira betown.
Ulezi nsuku dopa nkona po ngoma.
Tina senza ama goods and services to South Africa. Basically, bathi ulayitha ngabe khuluma ibizo lakhona.
Singathi lenza njani ukuze abantu bakuze sibe nxa ungajula ubathethi ngilayitha lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Any goods and services from Johannesburg particularly. Yikwese kwenza lati sithatha kwi-nominal fee ukuthi izinto zifike ngapha kuhle ebantwini, both commercially, groceries and otherwise.
Singathi kuyadliza yini ngoma?
Sokucrowded kathesi because nge-situation yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu is now unemployed, self-employed, okuthi ungathiwa hayi laphana kule mali wonke umuntu yangena sokusiba yi-crowded market. Ya, yikho sokuphongwa sokungama get going akusekho busy njengakudala.
Khathesi singathi ngenyanga uhamba kangaki uthi uyelayitha impahla njalo kuya kulethela mbijana yini?
Depending nje kuphela kwalokho kwama-trips ukuthi hhayi esikhathini ukuthi ama-weekly trips wona lawo nje vele lokuhamba mosisebenzo singahambi sokuyikuphongo-operator ngamafoni kunethiweka nje.
Ye, singathi wena ngiphansi kwenkampani kumbe uyazisebenza njalo nxa usebenza kuchiphe kanganani ukuthi wenze khona okokwenzayo?
Kunzima ngikho ngaphansi kwekhampani kusebenza kunzima, but just ukuhasla nje khona lo.
Singathi vele uhasla khona mpa eZimbabwe vele sokuyimpilo yangikhona. Kuyadobheka yini kodwa ngoma nxa sukhangele wena?
Kwaloko kuncane kuyadobheka, but the issue is njengoba vele everyone seems to be ukuthi akusela revenue collection e-proper. Ungazi ukuthi uyathi uyayenza lokhu bayabuya bekuthathela imali zona lezo one way or another. Kathesi kulama-ishu ama-parking which are exorbitant. Kuyabuya kuthiwa ungayimpawundela imota sobhadaliswa ama-$100, meaning ukuthi is not about keeping the city clean or whatever, but about ukuthi abantu sebedinga kuphela i-revenue collection. Ngike ngezwa nje enye i-rumor recent ukhunywa ngokuthi nxa umuntu engadisplayanga inumber i-house number endlini sokuyabhadalisa imali, which are fundraising gimmicks ngapho kungelasiwa kungelani kungela ama-street what we call ama-street names engekho khona lapho, but you get such people bedinga ama-revenue collection ngendlela ezingani azikho right heavy-handed ngenxa yokuthi akona industry operator.
Ufundile phela ngoma, akutshela abantu ukuthi ufunde kangakanani?
khona lokho nje. I mean, A-level student, I did finance post-college. Ngangena labo ACA, Association of Certified Chartered Accountants. Ngastaka at Oxford Brooks degree ngenxa yokuthi izinto i-funding yakhona yayingasekho, ilizwe seliwile. That's hoped ukuthi lizaba right ngicontinue, but into zakhona zalokho zangaphela ku-Oxford Brooks degree lela eli ACA.
Lo umnumzana abekezela ngoma olayitha impahla kule South Africa ezihambisa eZimbabwe. Bexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kulabantu ababili okuthiwa babefuna ukubulala owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump. Kube labanye abathi akusuze kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka elizweni leli, njalo labalandula ukuthi kulakho ukuguqulwa impumelo yokhetho lolu. Konke lokhu kwenza abanye abantu emhlabeni wonke jikelele bethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo ngolwezi lonyaka, loba imikhankaso yakulezi nsuku ikhanya engani iqhubeka ngemfanelo. Kambe kuyini abantu beZimbabwe abangakufunda ngokuqhutshwa kokhetho lweMelika? Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulaba kubandla le-Republican Party abathi kuvota abantu abaningi bokuza eMelika loba kungela bufakazi obuveza lokhu. Kwelinye icele, ibandla le-Democratic Party lithi lisona lo-Trump labanye bakhe abafuna ukuba kungabi lohulumende kaZulu eMelika. Ibandla lama-Democrats lizamela ukukhetho oluzayo ngunkosikazi Kamala Harris, umsekeli kamongameli Joe Biden, ozancikilana lo-Trump othi kasoze emukele impumela yokhetho lolu njengalokhu awenza ngomnyaka ka-2020. Abalandeli bakhe bahlasela idale le-Congress kubalwa ama-electoral votes ngo-2021. Abantu emhlabeni wonke okugoqela abeZimbabwe bayalulandela ukhetho lweMelika. Ukulabancoma ukuqhutshwa kwalo, labathi eleMelika kalisaqhubi kuhle ukhetho. Umnumzana Lifa Dube oyinhlanganiso ye-Democratic Forum uthakazelela indlela eleMelika eliqhuba ngayo ukhetho lukamongameli olwamalunga edale le-Congress labakhokhela izabelo.
Kuyatshengisa ukuthi kukhona ukuthiwa yi-democracy, abantu bayazibusa, kukhona i-media, is open for media, the campaigns are open for media.
Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika labo bancoma amalungiselelo okhetho oluzayo. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DBT.
Esengunanzeleliwe ikakhulu e-Arizona State, ngivakatshele eMaricopa County, esingathi yizekhiya lapha e-Arizona, ikuthi sebelungiselele okokuthi khona sebekwazi ukuthi ukhetho nxa lusiba khona umsebenzi uzaphathwa njani. Njalo bayenza i-voter education kabanzi kakhulu.
Kunabanye njalo abathakazelela ingxoxompikiswano zabancintisa ukhetho lolu. Umnumzana Robert Sithole okwinhlanganiso ye-Democratic Forum uthi kumele kwenziwe lokhu ngesikhathi sokhetho eZimbabwe.
Ama-presidential debates aqhakathekile ukuthi aveza ukuthi siyekwazi ukuthi umuntu oyikandidate efuwa ngumongameli i-vision yakhe ngeyani in terms of national development nama-policies akhe.
UBiden, umsekeli wakhe, amalunga edale le-Congress lezizalwane zakweMelika, baya kusola okwehlela uTrump owatshitshilizwa luhlamvu ekhankasela ukhetho ePennsylvania. Waphinda njalo wachathamelwa ngenye indoda eFlorida eyayihlome okwamagama. Omele eleMelika eZimbabwe, u-ambassador Pamela Tremont laye uchothoza okwehlela uTrump.
Democratic institutions, including transparency and oversight, in strengthening those democratic institutions.
Sina kweMelika sizama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa indlela zethu zokusebenza eParliament nakuzo zonke indawo zombusazwe.
Kunabasekela ibandla lamaDemocrats eZimbabwe abathi izenzo zikaTrump zidala ukuthi abantu bebethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo eMelika lonyaka.
Abanga ukuthi bafomi na onganqoba ukhetho lolu nguKamala Harris. Yebo, kunama-disadvantages alawa njengokuthi awukaze kwaba lo mongameli wesifazane e-America. So ukuthi abantu bangamlahlela khonokho. Kodwa futhi abantu be-America ngabantu abathanda ukwenza imbali. Msakhumbula uTrump engena, abantu bathi khona bafuna ukuba ngabantu bokuqala ukuvotela umuntu onjengoTrump ukuthi abe ngumthungameli. So khonokho ngokunye futhi okungaphusha ukuthi uKamala Harris anqobe ukhetho esikhangelelayo.
Abasekela ama-Republicans bona bathi ukhetho lolu kalusoze luqhutshwe kuhle. Umnumzana Thendai Maramba lilunga lebandla leli.
Mina ngibona ngani abantu bebandla lama Democrats uTrump kabamthandisisi kahle and bangaba le plan yokurig ama elections alonyaka. Kodwa ngibona ngani uTrump uzobanqoba kulalokho.
Okwamanje imikhankaso yokhetho oluzayo igxile edabeni lwabantu bokuza ukukhupha izisu ezomnotho lokunye. Ingcweti uMnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswe yeZimbabwe Democracy Institute uthi kuyathokozisa ukuba kukhulunywa ngendaba zonke lezi abantu bekhululekile.
IZimbabwe ingafunda ikakhulu kuma-election khonapho masikhayela i-campaign nama-elections e-America okuhle kuningi singakufunda khona.
Abantu abaningi eZimbabwe bamelele ukubona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho lomelika lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguNdlozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe Lamlela mshweshwe
Lamlela nampawa fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Weze mapandleni Inkokheli zesabelweni seMathebeleni North kanye lezakhamizi zakolomhlubulo sezikhuthaze uhulumende ukuba aqakathekise ukuthuthukisa isabelo lezi kwezemfundo, ezemigwaqo, ezempilakahle lokunye okumele kube ingxenye yebhajethi yomnyaka ozayo. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Idale lePhalamende liqhuba uhlelo lokuthapha imibono kaZulu ngokumele kwenziwe kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibhajethi yomnyaka ka-2025. Abamele uZulu edale lePhalamende leziphathamandla zikahulumende bathi kunengi okumele kuqakathekiswe nguluhulumende esabelweni seMathebeleland North. Ohola isabelo lesi uMnumzana Richard Moyo uthi okumqoka emigwaqo kanye lemisebenzi yentuthuko ezigabeni.
Sikhathi budget enye imali yangikhona ihambe towards that umgwaqo lobulawayo Victoria Falls Road. Sile damu letho lokho lisakhiwa sikhalele ukuthi amafunds engami ukubuya ebuye siqede isidamu letho lokona lelo kuze le mali ze devolution. Imali ze devolution ukuthi zihambe kuma road zithi council ukuze kuphele ama clinics akuma various stages.
Kunenge njalo okufunakalayo emaphandleni. Ukhansela weChisuma eWange unkosikazi Sikhanyiso Moyo yena ukhuthaza ukuba abafundi bakhelwe ama science laboratory.
Sabe sikhangelela ukuthi uhulumende isikhangelele kakhulu ezindaweni zezikolo especially izikolo zemaphandleni.
Bakhala ngamanzi esabelweni lesi asebehlale isikhathi eside bethiye indlebe ngohlelo lweMathebeleland Zambezi Water Project okugoqela ukwakhiwa kwegayisha ngani demo. Uhulumende uvame ukuthembisa uZulu ngesikhathi sokhetho ukuba uphezu kohlelo lolu. Omele icholocho edalele ePhalamende unkosikazi Sethulo Ndebele uthi kwesakhe isigaba okumgqoka ngamanzi
ngenxa yokuthi imigodi yakhona ilamanzi lawana alisawudo amanzi ababayo. So sikhangelele ukuthi kugejwe kakhulu ibhajethi sikhangele emkakhulu emanzini kube yindawo elamanzi sigejelwe amadamu.
UMnumzana Phumulani Sibanda wesigabeni seNkayi uthi okunye okudingakalayo yimigodi yamanzi kanye lezakhiwo zabafundi ngesizathu sokuba izinga labangafundiyo liphezulu kakhulu kulesi sabelo.
Ngabe ibhajethi abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemgwaqo, imgwaqo yeMathi North, especially umgwaqo weNkayi lomgwaqo weVic Falls. Bese ngicina ukuthi baphinde basenzele lebhajethi yezikolo kakhulu okuqondana lamanzi.
Kulabanye abalombono ofanayo osakhulayo uMusa weNkosi Dlamini uthi imfundo lemisebenzi phambili.
Kuma kungazuzakala imisebenzi abantu besebenze sithole ukuzincedisa. Lezinga lobusela lingehla ngoba ubusela bubhahlile ezweni kutshontsha thina abantu abatsha.
UMnumzana Efidlela Ncube wesigabeni seNkayi okhokhela inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association laye uphawula akubona kumqoka.
Kudingakala izikotsho, kudingakala amadamu amakhulu lamancane, kudingakala imigwaqo emikhulu. Singabana umgwaqo osuka koBulawayo siye eFolosi, umgwaqo osuka eNkayi usiya koBulawayo, osuka eKhwekhu siya eLupane, osuka koBulawayo siye eCholocho, leminye eminingi nengi ngokunjalo, ehlanganiso Bhinga, ehlanganiso Wange lendawo ezihlukahlukeneyo. Kudingakala ukuthi izikolo zisebenze ngendlela efaneleyo, zibe lamabhuku lezinto zokufundisa. Kudingakala ukuthi izibhedlela namakliniki kube lemithi labantu abasebenza abasebenza khona lapho.
EZimbabwe libhekane lesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi eseEl Nino okwenze abantu abafika phose izigidi ezilichumi baswele ukudla. Abanye bathembe ukuthi uhulumende uzabathengela ukudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna amabele ngomnyaka ozayo kungana kuhle izulu. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngise Victoria Falls.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula ePhalamende. Usichasisela ngohlelo lukahulumende olusanda ukugqitshwa olokuthapha imbono yabantu elizweni ngengatsha ezimqoka abafuna zithole imali eneleyo kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo, i-2025 budget. Kambe abesifazana basukumele phezulu na ukuphatheka kulolu hlelo, njalo kuyini okubakhathazayo?
Salibonani balaleli. Indawo esazihambayo sahamba eMzarawane, eMount Darwin, uZumba, Mvurwe, Marondera, Wetsa naseChikombo eChivu. Abesifazana babesukumela phezulu sibi kunye namayouth nabomama abagogekileyo babebuya kuma-consultations esawabhodayo. Inamba yabo mbona ngani yabaningi ukudlula obaba. Into ababekhala ngayo kakhulu imkhuhlane elakhe ezibhedlela ukuthi even behamba bele mkhuhlane naleyi cancer yesibeletho kumbe i-breast cancer, akula sizo kangako abalutholayo. Indawo zonke sibili babekukhuluma njalo babekhuluma la ngemali leyo ufanele ebhanga umele ipinikwe omama ukuthi abayitholi ngemfanelo. Kulabanye ama-groups abayitholayo, abanye njalo bengayitholi. Bakhuluma la ngamanzi ukuthi amanzi asilela ezindaweni zabo, even amabhokolo nalabalawo amanye angikhona ngendlela yokuthi lo nyaka kube yi-drought kakhulu. Awaseneli umphakathi wonke lokuthi bathelezele izilimo zabo.
Okuhlupha abesifazana khona ngapho esigabeni obukuzo ezeMashonaland ungathi kuyafana yini lokukhathazayo kwezeMathebeleland? Njalo ubona uhulumende ngempela esamukela izikhalazo zabantu lezi ukuthi kube yizo ezimqoka kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo?
Ya, ngibona ngani ngendlela abantu abaphume ngakhona lo nyaka bekhangele u-2025 budget. Akumele laye uhulumende abe lenhloni ukuthi izikhalazo zabantu zigcwalise, ngoba indlela abantu ababekhuluma ngayo iyafanana, ngoba ngandilandela even kwezinye indawo kumanye ama-groups imkhuhlane yezibhedlela abazishiyi kanye lamanzi kanye even logates bebengakujiyi. Leyo bekusiba yiyo i-first priority indawo zonke nje jikelele. Even labantu abagogekileyo bekhala ngakhonokho ukuthi bengomama benjalo yibo abalebhedeni enkulu yokunakekela even abantwana labo ababe begogekile. Kuswelakale into enjengamanzi kuba yi-challenge kakhulu, and kuphinde kube yi-challenge nxa sebesiba le mkhuhlane naleyi esiyibalisayo, breast cancer le cancer yesibeletho, ukuthi kibo kuba nzima kakhulu ukuthi bafinyelele kwezempilakahle.
Selingaphi kathesi ngohlelo lolo olokulungiselela ibhajethi njengamalunga edalele ePhalamende?
Okwakhathesi sesihlanganisa konke esakutholayo ezigabeni ezijiyeneyo, abasilwa kulo group A, group B, group C and group D. Sesihlanganisa yonke imbono yaphumayo eyabantu, then sesiya ku-pre-budget siye kuzwa ke ukuthi u-minister uza kubamba kanjani. Kodwa kathe sesiqalisile ukuhlanganelana nama-ministries abuyayo azokwenza ama-bits awo ukuthi akhangeleleni ku-budget ka-2025.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ePhalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadunela kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba.
Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba lashona le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba. Lamhlanje sixoxa ngomfundisi ogwetshwe iminyaka engamachumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula owesifazana owayehambe kuye ukuyacela imithandazo. Umadlwengula ngomhlali weMutare uMazibaba Tendai Chikore. Abachuchisi batshele inkantolo ukuthi uChikore wafika wanikeza lumama amanzi wathi ayegeza egangeni lapho amlandela khona wafika wambamba iganyafu. Isimanga esitshiye inengi likhuza umhlola yikuthi umama lo wathi ezama ukuhlaba umkhosi lumfundisi wakhwaza. Elaya ukuthi ache ilizwi lakanye lokho kwenzeka okwadala ukuthi amdlwengule echelesile ngoba engasela lizwi lokuthi aklabalale ezwakale ngabadlulayo. Eqeda lapho owesifazana lo wayamangala emapholiseni kodwa wafika wehluleka ukukhuluma ngoba engasela lizwi. Wasebhala phansi lokho okwakumehlele. Uze wenelisa ukukhuluma njalo ngemva kokuba umadlwengula enze imicimbicimbi yokuphendukisa ilizwi lakhe kulandela ukubotshwa kwakhe ngokutsho kwabathutshisi. Kambe lumhlola ngamandla kaNkulunkulu na kumbe nguSatane? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSenisipanda.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Lolu daba lolu liyethusa. Kodwa njalo kuletha ukugcizelela kulokho esithona sikukhuluma ukuthi hayi abanye abantu ayisobafundisi njengalondoda abanezinyanga izanuse and bangezinye izinto nje begqoka ama-uniform lawo but abesikwazi ukuthi hhayi asobafundisi.
Wona amandla okuthi umama lo atshe ilizwi mfundisi uyenelisa ukumphathisa umuntu ogangayo umdali.
UNkulunkulu imisebenzi yakhe mihle njalo inhloso yakhe ebantwini yikusiza abantu, yikukhulula abantu emandleni esono, njalo ke lokwenza umuntu abe lempilo entsha njalo ube lempilo ephuphumayo. Lokho esikubonayo kwenziwe ngundoda lo ngomuntu ovele isigebengu kulabo fundisi lapha, njalo le moya ayisebenzisileyo naleyo yokuvala ilizwi likamama leli siyakubona ukuthi kuyimoya yonke emibi leyi.
Ungabaxwayisa uthini abesifazana abangazithola bebhekane lesimo esifanayo?
Siyananzelela ukuthi omama isikhathi esiningi nxa sebedubekile benza loba kungabe kuyikuyini. Kodwa isixwayiso esilaso esisinika omama yikuthi okokuqala engavumi ukuthi nxa umuntu esithinye ukuthandazela behambe egangeni bebodwa. Njalo kwesibili akulakuthandazela okumele ukhuphe impahla zakho uzube nqunu. Kuyamele khonokho kuhle kube umbonakaliso emuntwini ukuthi hayi umuntu lo ofuna ukwenza ukuganga njalo ke engakubamba. Okwesithathu ukuthi nxa ungumama hamba lo muntu ongubaba. Nxa umuntu esithi ungumfundisi ufuna ukuthandazela uyakuncedisa, kawuncedise lo mkakho la ekhonapho.
Oyabe edlwenguliwe njengalumama kumele enzeni ngoba abanye bayafela ngaphakathi nje ngoba ebanjwe ngumfundisi wakhe?
Kubo mama nxa kwenzakala into enje ungathikazi ukuya emapholiseni uyeripota. ngenxa yokuthi lobu yibugebengu, akula church lapha, akula bufundisi, kuyabe kungumuntu oyisigebengu. Njalo ke siyaxwayisa ukuthi abafundisi ngesikhathi esiningi asinanzelelenini lalabo nje ababe besenza ngenhliziyo umuntu efuna ukunceda, ukuthi nxa ungulo ofuna ukusiza omama kwenze kulabanye abantu ukuze kube lobufakazi ukuthi wenza into elungileyo, njalo la uzivikele ezilingweni ezingabakhona. Njalo siyanzelela ukuthi kulabantwana abancane kuyamela amabandla abe lemithetho yokuthi nxa abantu bekhangela abantwana abancane kube lo mthetho esingathi child safeguarding policy, kube umthetho ovikela abantwana okumele ube khona usayinwe ngumuntu wonke osebenza labantwana. Labantu abasebenza labo mama labo kumele kube lemthetho abayijona sexual harassment okuvikela omama.
Lina lodwa njengabafundisi liyake lihlale phansi yini likhuzane ngezinto ezinje?
Kukhona inhlanganiso lapho esihlangana khona njengabafundisi okuyabe kuxwayisana kufundisana, njalo sikhuthazana indlela okumele abantu bancedise ngakho abantu ababedinga ukusizwa yithina bafundisi. Konke lokhu kuyafundiswa njalo kuyaxwayiswa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi, siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuba kulolu hlelo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lomfundisi useNisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntukamele Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi we-Afropop uPatrick Joel Welcome Mayabi ozibiza ngobhila emculweni. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi iphephandaba. Nangu exoxa lo Ntukamele Nkomo we-Studio 7.
Bantwana baphenduka intandane benabazali. Baba baba zishiziye emzinyamanya madoda indodu qobi bonakala ngothando hashindu nebhomu kodwa uthando ihlakalipha hambanja abathi inkondlo ngumnyama osindayo zanetshefa mazashisayo.
Salibonani mahlabezulu amahle ubhila ngungwalabeza ugwebetsha inyoni yapinta unkoho obavele bahleke mphumale komnyambambile emagusini amnyama induna kithundu nonkalakatha bakithi ngithi 53 wonke kaphakame namhlanje siziphethe emsakazweni. Ngithanda ukuletha ukubonga okukhulu kulabo abaphethe uhlelo ngokunikeza ithuba lokubana ngixhumane labantu bakithi bazi ukuthi ubhila ngubani, wenza ngokwani. Ubhila is a musician, ubhila is a storyteller engubonayo nguthatha ngikwenze kube ngumculo. Inhloso kuyikujabulisa abantu, kuyikuthoba amanxeba, kuyikuvuselela amasiko, kuyikufundisa izinto ezinhle nje.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo kaBhila uyatholakala yonke indawo ongayicabanga, Spotify, iTunes, YouTube. Ngakho lingazikhangela lapha ke ingoma zikaBhila. Abangabe befisa ukuxhumana lami bathola ama-update ngomculo kaBhila, ngikhona ku-Twitter Bhila
@bila_official, ngikhona ku Facebook Bila, ngikhona ku TikTok Bila_music, ngikhona ku Instagram Bila_official, ngikhona kuzo zonke lezo ndawo. Singaxhumana kamnandi nje, it's BHILA. Abangabe befisa ke ukuthenga umculo wami direct, inombolo zami ngu +263 777 023079.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
bakithi, umculo kaBhila okhona, asiphakameni siwubonise uthando, siwusekele ukuze lawo ukhule, umemetheke, ugcwale umhlaba wonke.
Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilande.
Sawujola la yengobu yamzwela, uzomchithela isikhathi utana baba.